ubufakazi lokwethuka lokudana kakhulu utshengise engathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo into ongahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF kuyadanisa kakhulu ukuze umuntu ekhuluma suyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube umuntu obekwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe baye bomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi kodwa yena ukhanya ekukhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani lelo litshe ngasoli la babenza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazela uhulumende ulesazela ngesenzakalo lesi sibi kangaka so mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer igumba abaphendulayo ngendaba yeli litshe ngoba kudele kungaka abantu bemathebeleland akaso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngiso ngamazangana
ngezinye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhubelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwo umnumzana Chara
inhlanganiso leyo bhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi emathebeleland ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele ifiswa ngabantu bakithi emathebeleland asonto yenhlanganiso le kuphela yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu besemathebeleland lathi njenge-MDC Alliance lapha emathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama-representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lo msebenzi onjengalo so yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni osabhuku laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi lapha emathebeleland siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibo esibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulala nguye kuba nzima kuye ungamnanzela uCharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo kuwona mabhonzo ekutshengiseni ukuthi engqondweni yakhe uzitshela ukuthi abantu bakithi laba abababulalayo abaqhakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodade wethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi mbe amabhonzo amadonki lawa so izani PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka
okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe nje
uhulumende wezanu PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngegugurawundi ungakhumbula izikhathi kusabusa umgabe uze waphuma ehluleka khonto avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo la lundoda osekhona umnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka kodwa into yokuqala ikuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningabakukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu bemathebeleland